isizwe inyezi ezizikhanyisayo ukuthi kukhanya amakhesi ekholerayisa kuyatshengisa ukuthi imizamo ebisenzakala zingatsha zonke ezijeneyo nguhulumende ama-local authority benzeumsebenzi omuhle kakhulu.
Yiziphi izixwayiso ezingaqhubekela phambili ziphiwa ikakhulu ebantwini abasendaweni eziqhubekela phambili zilo mkhuhlane lo?
Okokuqala esingakutsho ukuthi abantu abayenzi lokuthiwa i-desalination bantu futhi bona bemakhaya sibafaka amanzi sibani lezambuzi kwenzeka ukuthi umuntu ebuma angadinga amanzi awathole kwakhona into okokuqala and esifake babayelesebaba futhi ukuthi kube yiqinisa ukuthi abantu babaphatheka kuhle. Okwesibili futhi okuqakathekileyo kuyikukhumbuzana izikhathi zonke ukuthi uhlelo ngumkhankaso lowungani awuqhubeke uchinyayele ebantwini bonke abantu bakwazi ukuthi baphile njani. Okwesithathu kuyikhona ukuthi nxa umuntu engazizwa wathele isikhudi angahlali ngekhaya masiyakathise ahambe kwezempilakahle kungaba yikliniki eseduze kungaba isibhedlela eseduze ayebe kuhlubona wahla kungasinge masiya kubonakale hambe lokwagulayo isikhudi lesi ngaba sile engxenyeni kukholera khonakhona kuzasithetha futhi. Owesine ukuthi thina uhulumende kaqhubeka ngokuthi abantu kube labantu ezigabeni ngezigaba kuma-communities abanikwe ulwazi esithi thina yibona abangancedisa siyakhona kube-homebasic ebanike ulwazi ama-basics abantu banika ama-basics bangaye bengene emakhaya befundisa abantu bengene ezindlini bakusemadorobheni befundisa abantu.
Sibone koBulawayo umkhuhlane lowo ungazange uhluphe kakhulu kungaba ngumzekeliso wezinye indawo ezingaphathisa amanye amadolobho kusikhathi esizayo. Yikuphi okwenziwe lidolobho lakoBulawayo okwenze ukuthi umkhuhlane lo ungasabalali kakhulu?
Uqale ukuthi bala ama-clinics ungalandela khona ama-lokhi wonke angahamba lutshana yelawo ama-clinics kulawo ama-clinics abantu bevunyelwe bengafika khona nxa ungathi ugula isihudo kube neqiniso ukuthi igabhatali. Okwesibili singabantu abahomebase care kulabantu abezempilakahle abathrenwayo abahlala nama-communities bona bona abantu bacathile nomahambisa umbiko oyiyo kufanele bawuzise ukuthi babayele lesi sihudo. Okwesithathu abantu lanaijabalolohlupho lamanzi kodwa sekunazele ukuthi abantu bebetshela ukuthi nanxa amanzi engekho awungeni esambuzini ungagezi sibona kubulawayo laphana kunabantu abe-health education abe-local authorities bebehamba bebhothe indawo zonke ema-market bekhuluma ngakuthi abantu baziphathe njani besiye ema-church bekhuluma ngezinseni khona kwana lokuncedisa.